Okokuqala engingakutsho ngemadeberini south yikuthi emadeberini south uyakhangela ukuthi abantu bemadeberini south yindawo okugcinwa khona inkomo. So iZANU-PF yabona ukuthi bayidingeko zenkomo, babanika izinkomo ngamunye ngamunye, nikwa 5, abanye nga-2, ngawona lawo amalanga okuvota. And ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babelokhu babakhumbuza ngezaphu ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha abantwana bezaphu, liyakwazi nabantwana bakankomo basi bebona ngani bavotela abantu babo abezaphu bengakakhangelwa kwezana. Lokwethusela ukuthi uyakwazi abantwana bethu abaningi basebenzela e-South Africa ngokubalekela yona le inkulumende yezana. So abaningi bangikhona bayakhalala nje lezikhambi izano nje sokufaza ukuthi iyabe isizivotela ziyodwa isebenzisa ukudla lenkomo.
Kodwa siyabona ukubana lanxa bengasebenzisa into ezinjengenkomo lakhona okokuthoyo, iMatabeleland South yindawo elamangcwaba abantu beGugurahundi. Kungakuhamba njani ukuthi abantu bona labo abafelwayo bese bevotela ibandla elicathanelwa ukubana yilo elabulala izihlobo labangani?
Lokho yindaba edanisayo esibili kuyo wonke umuntu wamaThebeni ukuthi abantu bakithi bangakhuhlwa nje masinyane nje ngamabhakede omumbu lawa nkomo zonezo ezilutshwane lokuzinkuku khonokho okulutshwane, basebelibala izihlobo zabo nabantu bebakhumba amangcwaba anjeyana kuzisuthizi kakhulu. Kodwa into engiyinanzelelayo ngimatisouth ikakhulu kulabantu abavele bengadaba khona phana abasuka nje dambe imisebenzi, abantu labo sebebaningi kakhulu ubaningi bobhedbridge yibo asubo bantu bakithi basuke besibale nhlanhla yokuthi bangaba khona phana. Abanye bangikhona bakhethwe nje babe ngamakazila kuthi gqagqa babe ngama-members ophalamende, bantu bakithi basuke bekhohlwe nje ukuthi basuka ngathi bafela
khona koBulawayo. Ke ubona ngani sizafika yini isikhathi sokubana abantu bazakhangela umuntu bengakhangeli ibandla avela kulo?
AkoBulawayo ngikhangelele sibili okweminyaka ephose efana 15 to 20 years izano kabasoze beyivotele nini, ngoba ngani ungakhangela ukuthi abasebenzi abantwana abaningi bayaqeda ezikolo bahlakaniphile bayafunda abasweli imisebenzi. Ungananzelela ukuthi upresident Mncane ethi uyagraduatisa abantu kasakhefu umsepho ukuthi abakuleyi-section sukumane seyigraduatinga. Every year abantwana basuka besiyahlala ezitridini, emabhentshini, emabrijini, abantwana basekho lapho kufanele babe khona emsebenzini. Yikho-ke ngaleyo ndlela hhayi bona ngani kuzabathatha 20 to 40 years ukuthi lapho abazibevotele lapho koBulawayo.
Kulandela okwenzakale kukhansili yakoBulawayo ukubana abantu bese bekhonona ukubana amakhansila akhona akhethiweyo abavumelani lawo, ubona ungani akusoze na kwenza ukuthi kukhetho oluzayo abantu baguqule ingqondo bavote ngokukhangela behlolisise ukuthi umuntu lo ngubani kahle kahle?
Ye, njengoba lathi siphethe phela ekubekeni kwethu njengoba singabantu sibonisana sizabeka labo phela abantu ababefunwa ngabantu. Khathesi ukuthi laba abantu bebengafuni ngabantu kunzima ukuthi sikutsho, ngoba bona labana abantu abangenileyo sabahambisa kuma-primary bawina ama-primary. So umuntu nxa esewina i-primary aphinde andiswe ezeki ayewine ezeki, kuba nzima ukuthi njana se-announcer lapha ukuthi sengukansila kumbe sengumeya bese thina umuntu lwana akakumelanga ukuthi a-announce. Kodwa into eyabe iqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kuma-primary nxa umuntu engamfuni, bakhona abadiwayo phela abaningi abantu kababazi. So kutho ukuthi bona laba ababebakhethile yibo ababenjani bebafuna abantu bakoBulawayo.